Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 21 kuMfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
I-COVID ibisele phansi into eziningi ngoba kesi siyathupheka.
Abatsha abakubanja le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Kuphe.
Ukudana imashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department.
Abacatshangelwa ukuba badlelana lebandla le-ZANU PF bathatha ngenkani enye yezimota ezisetshenziswa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Abacubungula ezombusazwe bathi izenzo zenotho zingesulwa nxa kungalungiswa konke okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MDCT namhla batshaye uMnumzana Khuzanayo Mashumba, wayengomunye wabavikela uNkosazana Dokozane Kuphe obefisa ukutshela abantu eZimbabwe ukuba umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kasebenzisi ngomfanelo imali yebandla. UMashumba obefisa ukwethula lokhu emhlanganweni awuguqele intatheli ezindaba eHarare utshaywe engakavuli umlomo ngabatsha bebandla le-MDCT abamtshele ukuthi kala mvumo yokukhuluma awaziyo. Bathe bemtshaya bamtshela ukuba uthunywe ngabantu bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Abatsha laba akade bezonde beganunwabo bamgijimise endaweni lapho abefuna ukukhuluma khona lentatheli zindaba lemigwaqweni. Wezwakala elokhu esithi bengaze benze njalo iqiniso yokuthi uMonzora weba imali. Kasebenzisanga ukukhuluma loMashumba ngodaba lolu. Kulabanye abakubandla le-MDCT abathi uMonzora weba imali ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Extraordinary Congress nyakenye wokudingwa khona umkhokheli omutsha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMokhenitswangirayi. UMonzora wanqoba uMakhuphe labanye kukhetho olwamangalisa uZulu ngendlela olwaqhutshwa ngayo. Ukuze sihlaziye okwenzakale namhla eHarare, sixoxe loMnumzana Witness Dube okhokhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
UKhuzanayo Mashumba lo waxotshwa selezinyanga ezingafika zona 6 engayiselo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilonga lephathi kazange abe kugatsha lwepolitics. Wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Kuphe. So namhla usuke waya-ke laphana e-media center asazi ubefuna ukuthini, into engasazanga yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho we-party awulalo ilungelo lokuthi ukhulume nge-party kumbe ukhulumele i-party wena ungaseyilo lunga le-party.
Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele ngoba ufuna ukukhuluma ngemali leja lokukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa.
Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngempumela ezaphuma ku-Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuki kwakumele ukhokhele. Umuntu wayephethe kwakungumama uKuphe. Bakhona-ke abalutshwana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le-Extraordinary Congress leyo kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho-ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress ngoba ibandla liza kuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenzi into ezinjengalezi zingaletha umthelela ewokuthi kugcine kungasavotelwa njalo ubaba uDouglas Monzora sokuvotelwa omunye umkhokhelo. Kodwa thina sikubona kuyindlela embi-ke eyokugaya ukhetho, njalo siyibona kuyindlela engcolileyo ukuphatha ngayo indlela zombangazwe eyokuthi umbani lo bani sesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngoba ekwazi ukuthi onozindaba abalandela indaba afuye nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingela qiniso ezingela bufakazi ezidilizayo ezibhilizayo ezixabanisa abantu.
Ye kodwa nxa umuntu elakho okumela ukukhulume akumela umuntu akukhulume abe le evidence ethi nangikhuluma lalokhu lalokhu engxa kade ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngalipi ngoba siyakwazi dube kulabanye abantu abathi sibile imali yebiwa la.
Udaba lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke njalo bona abantu okukhulunywa ngabo omashumba ngopatron Murimoka labo bani bani asebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilisho elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizweni yeparty sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. Ukuzana imashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku finance department kalayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze finance department.
Umnumzana Witness Dube ukokhela uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT. Ubexoxa ne Studio 7 eseHarare. Kusenjalo kubikwa ukuba enye yezimota ebezithwele umnumzana nezintshamisa labanye bakhe eManicaland ithethwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu-PF. Utshamisa uthi uthwaliswe nzima ngabantu laba ngesikhathi esethekelela uZulu endaweni ezijeneyo zelizwe. Kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi abangamathumi amahlanu 50 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,660 eZimbabwe solokhu waqhamuka nyakenye. Luthi njalo sekulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebahlatshwa okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwa kabili bedlula kancane izigidi ezimbili 3,008,206. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland North abangamangaliswa ngumkhuhlane lo nokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela.
Mina imusigonondo ngisuke elipane la elipane iCovid sibili hayi mina ngiyayizwa emoyeni nje ikhona ngakini ngedwa isimlokhela into eziningi senhlala mfake imaski. Akukhanya ukuthi abahlabile bagula kuyafanana konke lokuthi vele iCovid nakwini angikwazi lokho.
ICovid ibisele phansi into eziningi ngoba test siyatupheka sifanele sisebenze kodwa kwezindawo kusasebenzeki ngenxa yeCovid asikwazi ukuthi into ekhona mbe into engekho.
Siyabonga amadoda ayenhlanganela uSigonondo khonapha elipane elumafila ndawonye. Amajaha amahle akhona ngiwabona efakile izaheke ngibabuza ngakho baqakathekisa kodwa-ke bamangala nje ukuthi kona why labahlatshiwe ukuthi bevikele umuntu kade right kodwa ngaze ehlatshiwe sesilala phansi ehambe esibhedlela katholi nje usizo sebuyela ngama-side effects anjengokuthi kona amahlombe ona ahlatshiwe ababuhlungu nganomuntu olamadlozi izisu umhlubulo wona lo wangancane uyabunjalo omama abaningi esikhathini kabasangeni kahle ngokuqalisa ngemva kuba sokwenzakele angazi ukuthi amareports analawo akhona yini ngumovingenya khonapha elipane.
Lezi yizakhamizi zedaluka esabelweni seMatabeleland North bezixoxa ziselupane. Izincwadi ezicubungula ezombusazo zithi izijezo zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zingasuswa nxa eleZimbabwe libuswa kahle kungelakwephulwa kwelungelo loluntu. Bethula lokhu kulungiselelwa ukunanzwa kwekhefu elibikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa elikamhlaka 25 Mfumfu ele-Anti-Sanctions Day. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Usuku lwe-Anti-Sanctions Day lwasungulwa eDar es Salaam kwele-Tanzania ngomnyaka ka-2019 lapho inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi ye-Afrika e-Southern African Development Community i-SADC yavumelana ukulunanza njengendlela yokusekela uhulumende weZimbabwe. Usuku lolu lukhangelelwe ukunanzwa mhla ka-25 Mfumfu minyaka yonke lapho amazwe awe-SADC etshengisela ukuba ame ndawonye leZimbabwe ukuba izijeziso ezaletheswayo azikho emthethweni ngakho ke kumele zikhitshwe. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi webhethu likaZulu, uthi uhlupho lwabantu lweZimbabwe aluveli kuzijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF, ezinye iziphathamandla zikahulumende kanye labadlelana labandla leli.
AmaZimbabweans uhlupho lwayo so masanshini. AmaZimbabweans uhlupho lwawo human rights violations, corruption, a mismanagement of the country. Iluhlupho lwethu ngoba ama natural resources esilawo asikwanisi ukuthi siphile even silama sanctions just like uSmith waphila.
Ilunga leZANU-PF kobulawayo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yafakelwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona elizweni.
Singakhala iZimbabwe ilizwe eliphiwe ama sanctions, liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba belenjongo zabo abalazo ikakhulu sikhona inotho isla eZimbabwe. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi ama-sanctions la singathi ufana lomuntu okuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo.
Okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi inkokheli zeSADC azikhangeli uZulu kodwa zivikelana zona zodwa.
Sinanzelela ukuthi iZimbabwe lilizwe elingelamthetho eliphila ngokuhlukumeza abantu, njalo iSADC esikunanzelelayo ngumanyano wama-president abavikelanayo bodwa kungalanto abayincedisa besiza abantu abahluphekayo.
Umnumzana efuthi Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izijeziso ezafakwayo zafakwa ngoba kulokuphambanisa okwakukhona.
Izijeziso ngeke zisuswe ukuthi kulabantu abalala behlabela kumbe abatshona behlezi ngaphandle kwamahofisi athile ngawemelika, ngawe-United Nations kumbe ngawe-SADC. Okudingakalayo ukuthi labo abenza ububi bayeke ububi, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe impilo yabantu beZimbabwe.
Osaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings izolo uhlangane lesithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe oweUnited Nations unkosikazi Alena Duhan bekhulumisana ngenhlelo zeMelika eziphathelane leZimbabwe. Ababili laba bakhulumisane ngezijeziso zenotho lezi uHastings echasisa ukuba zafakelwa ezinye iziphathamandla ezeZANU-PF lezi kuhulumende athi uZulu wonke waseZimbabwe. Abogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba bethule umbiko othi izijeziso zenotho zafakelwa iziphathamandla zebandla elibusayo lezi kuhulumende lamakampani labosomabhizimusi abadlelana labo abephula amalungelo abantu abaphatheke kunkohlakalo kanye labaphambana lemithetho yelizwe ngombuso wentando kayiphikile. Lombiko uqhubeka usithi izijeziso lezi zifakelwe abantu abangamachumi ayisichiyagalombili lantathu 83 lamakampani angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 bethi bahlala becubungula uluhlu lwezijeziso njalo nje benanzelela inguquko ekhona kweleZimbabwe. Izijeziso lezi zivimba laba abantu lamankampani ekukhululekeni ukusebenzisa indlela zemali zeMelika, ngakho ke ukufaka icala izijeziso lezi ukuba yizo ezidala inhlupho zomnotho welizwe leli akuqondanga. ELeZimbabwe kufanele lulungisise imithetho yalo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso weZimbabwe. Indikimba yalonyaka eyokunanza usuku lwe-Anti-Sanctions Day ithi Friend to All, Enemy to None, Forging Ahead and Enhancing Innovation and Productivity in Adversity of Sanctions. Amalungiselelo okunanza usuku lolu aqhubekela phambili lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelele ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo. Ekhuluma lentathelo ezindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi unkosikazi Monica Mutshanga, umphathintambo wezokwethula kwembiko uchaze ukuba usuku lolu luzagoqela ukuxoxisana labahlala kwamanye amazwe, abameli bamanye amazwe kweleZimbabwe, abameli bomanyano weSADC, intatheli zindaba mathupha kanye nasebulenjini, abameli beZimbabwe kwamanye amazwe labenhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Ingcwethi kwezombusazwe sezithe izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngeke zikhutshwe ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abusa ngayo. Usenjalo uhulumende usebike ukuba umhlaka 25 Mfumfu kuzabe kulikhefu ukuze kutshengise umhlaba ngokuhlukumezeka kwabantu beZimbabwe ngezijeziso lezi. Ngimele
iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzasungula ngesikhatshana inkampani yakhe yokuxhumana ezabe ibangisana abalandeli lezinye ezinjengeFacebook, iTwitter, iInstagram lezinye. UTrump wavinjwa enkundleni yeTwitter leyeFacebook ngenxa yokwethula okwakuthiwa ngamanga aluhlaza tshoko ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Wanqotshwa ngokusengumongameli uMnumzana Joseph Biden kukhetho lolu. UTrump uthi wanqoba uBiden. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ukhanya ngani ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli emhlabeni wonke jikelele e-United Nations High Commission for Refugees kumbe i-UNHCR ithi kulabantu abaningi okumangalisayo okuthiwa bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula e-South Sudan. Ithi okwamanje elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abahluphekileyo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Kukhangelwe ukuba idale le-House of Representatives kwele Melika namuhla lizavota ukuba uMnumzana Steve Bannon ahanjiswe emthethwandaba kumbe hatshi, kulandela ukwala kwakhe ukuya kwethula ubufakazi ngokwenzakala mhlaka 6 ngoZibandlela lonyaka. Abasekeli bokwayo ngumongameli baze bezame ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kukhanya engani abakubandla lama-Republicans bazavotelwa ukuba uBannon owake wasebenza lo mnumzana Donald Trump engathoniswa icala lokwala ukwethula ubufakazi obufunakalayo edale le-Congress. UBannon kuthiwa kuningi akwaziyo ngokwenzakala edale leli lapho abalandeli bakaTrump babebefuna ukumiswe ukubalwa kwama-electoral votes, uTrump esithi kuqiliwe kukhetho lolu umnumzana Joseph Biden. UZulu uthi ukuhlaselwa komholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu-PF kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olubi kukhetho luka-2023. Umnumzana Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF eMaswingo laseMtare bemalisa ukungena ezigabeni ikhulumisana loZulu. Uthange i-MDC Alliance ithi kulabantu abadubule imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. Usikomiti wezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba ngeveki edluleyo ukuthi amalunga ezanu-PF ahlasele uChamisa eMasiko ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Ngalolunye uhlangothi iziphathamandla zaleli bandla ziyakulandula ukuthi yizo ezenza lolu dlame. Sikhophe labahlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana nomnumzana Simbarashi Nembaware ointatheli zindaba njalo onguye osungula lingxoxo.
Sesingene kugiya yama-elections and each time kwathiwa kulama-elections eZimbabwe sekazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sokuhlaselwa inkokheli kungakanani-ke umuntu kazana, iBhayibhile lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo. Okutsho ukuthi-ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi-ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana-ke abasekeli bakhe abakhona-ke emalokithini ezigabeni, kusho ukuthi-ke kuningi okwenzakala ezigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwangudlwangu ubudlova bonke lobesibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokwesikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho uMembawari ukuthi hhayi sesingene kukhiyela khona eleliya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi izanu vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungiselela ama-election itshaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele nabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silaba abantu abaningi from 1980 abafela ama-elections wona lawo kuke kwaba legugurahundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ebandleni ithize lemozapho balandela umkhokheli lomholo othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu ufaza Zimbabwe. So nxa babe ngesibindi sokugijimisa ufaza Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo, thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ze izibulalele lezi mota zayo.
Nxa sizakhuluma ngehlangothi likaThina Masozata engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo yokuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle. Bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF egqoke isikhipha sezanu behlasele imota ze-MTC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyenze. Okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali. Which is very unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi uThina Masa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla leZANU PF asikhuthazini udlakela asinja ayisithe simhlasele kodwa phambilini uThina Masa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuthesha uDlame kube lusizi ngoba ngukhomisa kweZANU PF nguye othethe inhlelo zeZANU PF so nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutsho ukuthi ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaseleni uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozifisa kudlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaThina Masa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations.
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi. Kanti ezinye izwe luyawohloka kuthiwa ngamasanshini, kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulalela izwe kona kwe babalibulalayo. Bayabulala zingimithi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into ebelenzile. Ungananzela izwe le-Gugurawund kuzolwa namuhla kuthiwa kwakunama-dissident kumbe ayemangaki. Bayayilandula le-Gugurawund injalo bayayiphika bayachacha bavela ngomunwe. Banjalo ngabantu bamanga. Abantu bokukhuluma into engekho, abantu bokubona bavike bacashe ngomunye. Kubulewa abantu ngamasosha ngo-August, kwabe sizwa 45 degrees, yeye amasosha lokunjani njani, vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho, ukungumana nokumtshuma bezama ukuvika amacala abo. Banjalo umthetho wabo kwaba kuvumelanayo, indlela abasebenza ngayo, kabasoze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, ilungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Kusukuthi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu kuzakuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ona ngokaThamisa nongamonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukana ngale kuZANU PF bazabizana ngamagama trucks ngama-G40 kukithi odlakela. But uma singafika esikhathini sokuthi-ke siku-accepte sivume ukuthi hayi ukushiyana kwembono yethu akutho ukuthi izitha hayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe.
Kuyiphethe mnumzana Hanana.
Eyami impendulo iyabophisa kodwa engingakutsho yikuthi khona abantu labo sokuzamele bacabanga ukuthi bangazivikela njani ngoba ngeza ke sihlale sitshaywa sigongodwa amapholisa engasivikeli lathi kumele sidinge indlela zokuthi nxa sitshaywa sizivikele.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lezaphu ubexoxa endawonye lethathe lezindaba ehlaziya ezombusazwe umnumzana Sibarashe Nembaware. Ikhula leBotswana elicubungula ngokutshontshwa kwenkomo ezigabeni eziseduzane lomngcele weZimbabwe lisungule umsebenzi endaweni lezi ngeviki edlileyo. Kodwa enye inhlanganiso yabalimi kweleBotswana ithi kayinathemba lokuthi ikomishini le izaqeda udubo lolu. Into ke lezindaba yesifundo 7 umqondisi Dube usejulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ikhomishini le iphawulwe okusemthethweni ekuqaleni kamfumfu ngemva kokuba umongameli Mokgweetsi Masisa ethikelele izigaba ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo emngcelweni weZimbabwe leBotswana. AbeBotswana bayethesa abeZimbabwe umlando ukuntshontsha izifuyo zabo ngakho bathi sekumele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuqeda lolu dubo. UMasisi uqonqosele ukuthi udaba lolu kumele lulungisiswe ngoba ezinye izakhamizi seze zabaleka emzini yazo. Ikhomishini ecubungula lolu daba isihambe isibanga ekuhlanganeni lezakhamizi ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo lelo ukuthi kube sekugqitshwe umsebenzi wokuhlangana lezakhamizi kusiyaphela iviki njalo kuse kuphume umbiko oya kumasisi emavikini eyalandelayo. kodwa noma nje izakhamizi eziningi zifake ithemba kumsebenzi wekhomishini inhlanganiso yabalimi abasezigabeni eseduze leZimbabwe ithi ayikhangelelanga okuningi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yokugoba Jango Farmers Union Mnumzana Davidson Maphedla uthi abakhangelelanga okuningi kukhomishini le.
I think the commission should also look into Batswana. A lot of Batswana that are working with
I commission ile kumele ukuthi ichwayisise abanye abeBotswana abasebenza labeZimbabwe kanye labeSouth Africa ukuntshontsha inkomo. Abanye abazi kumele baye eZimbabwe. Abazabotshwa eZimbabwe kumele basitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi esabeleni seMangwe umnumzana Mhlupheki Dube uthi udubo lokuntshontshwa kwenkomo lutholakala nxa zombili ezinye inkomo zeZimbabwe zintshontshwa zisiya eBotswana.
Nxa sokuvelela komakhelwane eBotswana ukuthi inkomo ziyatshontshwa kakhulu emngceleni, ayisukuthi ezakithi ngapha eZimbabwe azitshontshwa, lakho zilokutshontshwa kwamanye ungahamba emngcele yendawo ezinjengabo kubonswazi usehla khonapho siyakuboyinga sithini. Abalimi abafuyi beZimbabwe labo bakhala ngezifuyo zabo ezijontshwayo. Kukanti ke emngceleni yangapha phansi eGwanda kuboshashe Thuli abeBotswana bakhala kakhulu.
Udube laye uthi ukuntshontshwa kwenkomo kutshengisa ukuthi kungaba lesinye isandla sesithathu kungaba labanye abomthetho abaphatheka kusenzo lesinye.
Ngoba busela loba okunje uyathola ukuthi akuyenziwa nje kungela esingakubiza ngesilungu sithi participation eyabanye abantu okumele ngale bavikela lobo busela. Uthole ukuthi emngceleni khonapha kulamapolisa apatrolayo, kulamavetinari apatrolayo, into zona ezisenzakala. Ungathi uyaphendla kwesikhathi uthole ukuthi abanye bakhona balezandla khonapho. Ngakho-ke amazwe onke ngamabili kuyadingeka ukuthi ngani ayahlolisisa ukuthi ama-security measures engenziwa njani. Njalo lama-veterinary control points ngikhuluma lapha ngencingo zokuvikela ukuthi zifuyo zingayile lale.
Kusenjalo inani labokuzaba lamaphepha okusebenza kweleBotswana liqhubeka lisehla. Kumbiko ophuma ngemva kwenyanga ezine eminyakeni ovela kohlanganiso kahulumende ye-36 Botswana kutshengisa ukuthi inani leli lehle phose ngokubili ekhulwini i-1.8% kulabantu abayinkulungwane ezintathu phose lengxenye i-3458 abalamaphepha okusebenza kweleBotswana. AbeZimbabwe bona beyinkulungwane eyodwa lengxenye i-1550 okungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini i-50.7% kunani labo bonke abokuza abasebenza kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngesabron kweleBotswana.
Wezemidlalo, iqembu labesifazana elimele iZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe elimela eleSwatini kuhlandla lakuqala elomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations qualifier kutange. Ithethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors linqobele eSwatini nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabadlali abathi uMajori Nyawumwe, uPrivilege Mopeti kanye lo-Immaculate Msipha. Kuthi ohlohlele iqembu leSwatini nguLesego Mogale. Wonke amagoli angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Olandela umdlalo wenguqu odlalwa ngabesifazane uSibonakaliso Ndlovu uthi ukuphatheka kumncintiswano we-COSAFA Women's Championships kuliphathise kakhulu iqembu leZimbabwe.
Umncintiswano lo weCOSAFA uphe iqembu leZimbabwe ithuba lokuthi bazilolonge njengoba bekungadlalwa ibhola elizweni leZimbabwe, njalo kubancedile kakhulu kuyaphatheka kuwo ngoba bathe bevela khona bahle baqhubeka phambili ngamalungiselelo, ukutsho ukuthi umqeqeshi usebesekwazi ukuthi kumele alungisise ngaphi njalo labadlali abamise njani.
Ihlandla lesibili lomdlalo lizakuba khona mhla zingama-26 kuyona le inyanga kaMfumfu, njalo uzaphutshelwa elizweni laseSwatini. Iqembu elizanqoba ngemva kwemidlalo yomibili lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano lapho elizadibana khona leqembu zanqoba phakathi kweAngola leBotswana. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqhutshelwa elizweni laseMorocco, njalo kuyabe kungokwesihlanu ukuba iqembu leMighty Warriors lifinyelele kuyancintisa kuwo nxa lingaphumelela. Iqembu leZimbabwe like laphatheka ngeminyaka ebalisa ngo-2000, ngo-2002, ngo-2004 langomnyaka ka-2016 lapho elicine khona ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women's Cup of Nations. Imele iStudio 7 ngoBulawayo, ninguJoseph Njanji.
Sina ngesukane sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu ababili ababulewa umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abajaba kubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Kuphe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngu-Kip Stube.